eNdebele.
Falinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27/4/2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai.
Ububotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mtsheiwa.
Abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo.
Kulabantu abahlanu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo, abathathu bengabakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu Zimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje sekutheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesindo samakilograms ayisithupha elichatshangelwa ukuthi lingabiza imali engange $366,000. Igqwetha likamnumzana Nelson Jamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu, uthi uRushwaya uthandana lomqondisi wabatshutshisi umnumzana Kumbirai Hotsi. Imbiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ithi uRushwaya ubehamba lesiphathamandla sehofisi kamongameli Mnangagwa aze abotshwe. Amapolisa abophe uRushwaya imini izolo ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina eRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare esiya eDubai, lapho anakanelwa ukuthi ubesiyathengisa khona leli golide. uRushwaya ubikwa ubefihle leli golide esikhwameni. UZulu uthi ukubotshwa kwakhe kuveza sobala ukuthi inotho yelizwe ihuquluzwa ngabantu abasezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Rushwaya wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezenguqu izifa, lapho asuka khona esetheswa icala lokungethembeki. Uhulumende uhlezi ekhala ukuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma elizweni lamatshe aligugu besiyathengisa kwamanye amazwe ngaphandle komthetho njalo bengabhadalanga imithelo. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uveze ngenyanga edluleyo ukuthi ngesizathu lesi ilizwe lilahlekelwa imali engangekhulu lezigidi i-$100 million ngenyanga. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ububotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa. Kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abalezihlalo ezinkulu. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide, kanti bathethe intanga bayifaka legundwane, kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khonalokhu kudale seba, kudale sebe labantu beZimbabwe, kudale bulalile izwe leZimbabwe. Kodwa ke kumele kwazakala ukuthi ashiye yedwa, banengi abenza njengaye. Kumele kuvalwe ngci yonke indawo, abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye, abadla lapho abangafandanga badle khona.
Uhulumende Ncube uhlezekala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle. Singathi lokhu ukufakaza lokho yini?
Kuyibufakazi bakho nalokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i6kg ebantwini abezwa nje ukuthi i6kg yegolide bangacabanga ukuthi into encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge 32 grams i-ounce iyabidlula $1,000 ngakho ke khumbula ukuthi 6kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamond lakho konke okunye kuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye baphuma labo 50kg yabo 100kg yabo 1000kg kusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti aso uhulumende weZimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezisho ukuthi abantu baye baphezulu ngale bethatha amatshali igugu afanele anothise abantu beZimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
abasekela ibandla leZANU-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana le nkohlakalo ungathini ngalokho
hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe kibo yilaba abalamandla epolitiki abayibabona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi abotshwe umuntu wenza ukugebengu obunjengobakhe kodwa kusekuncane kakhulu nxa kubotshwe umuntu edwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho bangafanelanga badle khona singeke size sitshaye izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sitshaye amakhwelo hhayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumente uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokho akwenzileyo lokho kuncane kakhulu
umnumzana efidlela ncube ucubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo abathathu bakobulawayo ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wababhubhileyo ngowemanikhaland loyedwa owemasingo asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu kwaqhamuka leli gcikwane elizweni sebezinkulungwane ezimbili lamachumi amane lambili 242
Yebo, mthwakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulesi sikhathi abantu abedlula izinkulungwane eziyishiyagalombili namakhulu amabili namachumi ayisikhombisa 8276 sebebanjwe ngalumkhuhlane elizweni. Sixoxa njalo labatsha ngodaba lokhe lokudinga umongameli omutsha kwele Melika olwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 3 November. Zulukandaba lingakhuthwa luhlelo lwabatsha lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane necala elethweswa umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kwesakhulayo uTawanda Mujeiwa. Ngeviki edluleyo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano wedale le-National Council kade kukhangelelwe ukwethulwa isinqumo ngodaba lolu kodwa isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Switha Njirodza utshele Studio 7 ukuthi kwakhethwa iqula elivela eHarare elizayo kobulawayo ukuyaxazulula lolu daba.
I-National Council ifake isinqumo esokuthi kube labantu abathathu abahloniphekayo abantu abalezikhundla enhlanganisweni isikhundla eziphezulu ukuthi babuye kobulawayo bezocubungula indaba kaNkosazana neLuba Masocha sikhayela ukuthi abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo njengoba okwamanje bengenelisi ukuthi bebekhona kobulawayo isikhayela ukuthi laba bantu bazathatha ubufakazi obungabe buthola unkosazana masocha elecala kumbe kube lobufakazi obuzathola njalo unkosazana masocha ehlambulukile engumuntu omsulwa
yena nxa ezivikela unkosazana masocha uthi kuyini okwenzakalayo
hayi kwakathesi ukuthi umasocha uthini thina sikezwe kobulawayo njalo asiselalo ilungelo elokuthi sikucubungile okwamanje ngoba amandla ase nikwe iNational Council ngoba phela umamasocha umuntu kuNational Council okwakathesi ibulawayo laye imelele ukuthi izwe ukuthi indaba izahamba kanjani
umnumzana Swithan Chirowotwa isikhulumeli sebandla le MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ekhona le kobulawayo ibandla lezanu PF belilomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ayekethise izijeziso zenotho ngesikhathi amazwe la lawo ebhekane lendubo zawo. Elemelika liphakathi kokulungiselela ukhetho kumalanga amalutshwana kuthi izwekazi le-Europe liphakathi kokulwisana logubhano lwe-coronavirus olukhanya soluvuke ubhova. Kodwa esinye esiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi umkhankaso wabo uphumelele sibili.
Into esingeke sathi siyayifaka i-measurement kodwa into yokuthi khona amazwi ethu kazwakale ngiyathaba ngoba amazwi ethu asekhitshwa langalabo abangasibo balapha eZimbabwe sibonile amazwi amaningi especially awe-SADC sibonile omongameli bamazwi athize bonke bekhuluma mayelana ngodaba lwama-sanctions kule Zimbabwe even namanye amazwe bonke besithi hayi phansi lawo alimaza so khonoko ukutshengisela ukubana ukukhala kwethu sokuzwakala nangu sokuzwakele ku-SADC sokuzwakele ku-African Union sokuzwakelela ku-UN ngonangwayo sibili sokuzwakele so kutsho ukuthi kuna ngibona ngathi ilanga leli lilanga elibe lempumela enhle kakhulu ngoba ukukhala kwethu sokuzwakala phose amazwe wonke so yinto ke ezasincedeleyana ukubana laba abafaka ama-sanctions America nabo-EU babondathi abantu abaningi sebekhala ngokuthi kona akususwe lezi jeziso kuvela kithi eZimbabwe khona la lisiyakwanisa ukukhula
labo abathi uhulumende kumele aguqule indlela abusa ngayo ukuze izijeziso lezi ama-sanctions asuswe uthini wena ngawo
udaba lama-sanction abantu kumele balunanzelele ukubana asodaba lokuthi mhlawumbe uhulumende ubusa njani ubewenze njani udaba nje lomhlaba kakhulu kakhulu kathesi njengoba sikhuluma kanje akhona amazwe amaningi sibili abayenza phuze sithi okulobayo okudlula lokhu thina singabe ukuthi singabe sikwenza zikhona indawo lapho kubulawana khona mgceke zikhona indawo lapho kuhlukuluzwana khona mgceke kodwa zonke indawo lezi azikho kuma-sanction so yinto kumele umuntu wonke nxa ikhangele akukhangele koloka kumuntu ngabe kuthiwa kuya ngama-sanction okuthi hhayi kulokubulawana kumbe kulokuhlukuluzela kumbe kulani kulamazwe amaningi kakhulu aphambi kwethu okumele ukuthi ngabe nxa ngabe kuyisilinganiso sokufaka ama-sanction ngabe bakuma-sanction thina udaba lwethu yidaba lomhlaba umhlabathi lowo yiwo osidalele konke lokho and noma singaze sitshintshe uhulumende sifake ubani kusaza senzeni as long as lokho siba ngumhlabathi sithi ngowethu ama-sanction lawa abasoze bawakhiphe
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa adubule abulala uTshekeja ongomunye wabazakala ngokuthi ngamashurugwi esigodini ngolwesihlanu kwabotshwa abanye ababili. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlive.com lithi isiphathamandla sogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezim parks sisindile engozini yokuwa kwendizamtshina ngeviki edluleyo satholakala izolo. Lundoda ongavezwanga igama usinde kulingozi wahlala eguswini okwamalanga amane engela kudla kumbe amanzi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani basakazi abahle bakastudio 7? Sizama ukuthi sikhulume ngazo neze zombangazo ukuthi umnanka kufuna ukuthi iqoqa abantu lapha kubulawayo ukuthi yebe kugala yakhe. Kanti okwenza ukuthi asigelele kangaka kabuhlungu kangaka ukuthi yena nguye owasibulalayo nge-ground ufuna ukuzosebenza lapha. Mathebelele nje ukuthi sikhulume ukuthi kukhitshwa ama-sanction. Ama-sanction kawengezwe eZimbabwe, kawengezwe ngoba umthetho wawo awukabi khona. Abantu kathisi bayachayo ababhaxabulwa, abanye abantu bayabulawa, kodwa bona bafuna ukusebenzisa abantu beZimbabwe ukuthi bematsha. Alo abantu bale ngqondo, abantu beZimbabwe vele la kugala yena leyo kuthi ayenzela kobulawayo bengalugxobi. Bekele into zezandla, bekele umnankagwa kalungise ama-sanctions abamfakela wona ngokuhlupha abanye abantu. Nxa thina sizamncedisa ukuthi ekhiphe ama-sanctions lawo ngezindlela sithi yena ubusa kahle, kabusi kahle. Ama-sanctions abangeze times amzameni ukuthi ngangakhi sihle sife ngoba vele uyasibulala. Phambili ngama-sanction eZimbabwe asikudingi lokhu. Ya uphatha kwaba abantu, abantu uyababopha bethi bayakhuluma niyababopha. Akufunayo ukuthi balandele wena ubetshaya abantu lapho ethi kule corona. Manje kathi sefuna ukuthi abantu baye kugala yabe kasekho mpufuna ukuthi abafake i-corona. Sekuqalisa ukwenza imidlalo kathethi yena ngoba sefuna ukuthi abantu batoyitola ama-sanction. Abantu kabahlale phansi, sidiniwe ngezani. Izani ungayiphumi, iphume injalo beyifaka ama-sanction. Ama-sanction ngaye phambili.
Ninjani basakazi bakastudio 7? Into ebuhlungu ngani ukuthi ama-audio ethu kalowa abali liyabe livula wona lawa abantu esihlala sibezwa bephindaphinda into eyi-one kutshintshe akhuluma okunye, but thina batsha siyabe siqalisa kalisivuli kela lathi ke sivulwa wethu ama-audio esizwiwe lathi izikhalazo zethu okusenhliziyweni zethu nje okuthokwela. Lo okhulumayo ngumoyo e-Country Park. Into engikhulu engifuna ukuyibeka nje obala ukuthi abantu bakomthakazi bangazithembisi ukuthi uMakhuphe iphatha ayikhokhelayo iphathi yakomthakazi. Lingamhlanganisi lamaphatha akomthakazi ngoba udibo olumlandela ngemuva kwakhe lonke ngolwempumalanga vele yena usebenza lamaphathi empumalanga. So osebenza kufana lokuthi uthukhamoyo uphathi yemthakazi ungangapha komthakazi. Of course ungangapha, but kamelanga thina umele abezimpahla. So thina amaphathethi siyawazi izaphu umthakazi, lamanye wona la vele ngapha komthakazi lawa ngale ngesozwile hhayi asihlangani lawo. UMakhuphe ayiboni le phathi yakhe ilo T phambili okathwangelayo libizwe lempumalanga vele, ayisiyo phathi yakithi lesi. Ngizama ukuvula abantu bakithi amehlo abatshelwa ukuthi uMakhuphe izamangi amaphathiza komthakazi. Ngaso nxa efuna ukuba ngokomthakazi kaphume kuleyani iphathi abuye ngapha kwawethwa komthakazi angabe lokhu echichi Harare ningowangapha komthakazi. Uyamuzwa isikhathi esiningi ekhuluma ukuthi sise Harare nabo Kaliphani Pogeni sise Harare. Waye bengakhulumi bekobulawayo batshengisa ukuthi bona bangabakomthakazi belwela abantu bakomthakazi. Thina siyawazi amaphathi ethu, uMakhuphe asuye wethu ngowakhonayo. Injani basakazi bakastudio 7? Laloba lingasivuli thina ezethu inkulumo kodwa sabe sifaka kuphela. Izaze lisivule nxa lingayekela ukusivula lakhwa kula ndawo. Kodwa into engifuna ukuyitsho lapha yikuthi ngifuna ukukhomenta kakhulu entweni le ngizikhuluma izolo ukuthi i-studio 7 lamanye amaphepha yikho kudala ukuthi lizwe leli liyehluleke libe lama-sanctions kuphela. njengoba umongameli sale church yenu indlovu lobizinja likhonkotha yenu uqhubeke hamba waye ngathi njengoba loba zikhonkotha aqhubeke senza umbuso wakho siba number one kodwa yena uqhubeka ngokukhala ngokuthi okugijimisana lezinje efuna ukulumana lezinje uyindlovu enjani ebhibhilikele izinje utshona sigijimisana lezinje iyakudla nini umzimba ungakho kathesi abantu balambile kabubhizi utshona usenza into zokudlala gijimisana qhubeka uhamba ulungise umkhonomo ubonakala ulungise umkhonomo uthende ukuhlelana nabantu ngoba la i-ZBC iyasola abantu iyakhuluma kubi ngabantu iyakhuluma kubi ngabanye abantu akula muntu uyayisola
sanibonani kwi-studio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba ngimangaliswa ugovernment yezanu PF uzenza wona ngcwele ngcwele angathi bona bayenza zonke izinto ngendlela bathi kulama marsha against sanctions ama sanctions abazivisela wona yonke into yabo bayenza ngani angikaze ngibone igovernment efana naleya ngani i-government ebuya esihogweni bacabanga ukuthi bona bangcono kunabanye abantu khona kuyizo izigebenga zokugcina bake beyekele abantu bezimbabwe bezame ukulungisisa ilizwe liye phambili nyamangala labo thokozani khuphe bathi ngangabanye bakhona abazoba yingxenye yematshe nalenga kodwa ya noma bekazoye beyingxenye yabo bevele abanabo abantu ababalandelayo abanayo i-support base akuyafika u-2023 sizobabonisa ukuthi kathi vele singobani thina yithi esivotayo so umnankakho ule vote eyodwa nabanye bakhe bona labo
salibonani bawukeli labalandeli la-Studio 7 nginegama u-Game Over bengingathandi ukudlulisa lwamazwi mina ngokubona kwami ngiyabona ukuthi lama sanctions la esiwafakelwe ngamazwi la asentshonalanga aseqalile-ke manje ukusebenza labo okufanele esebenze khona ubezwa sebekhala kanje so asesebenza abayekele kanje nabantu bezanu laba badlala ngabantu too much aba-ede futhi mo amanye ama-sanctions phezu kwalawo aseqalile ukubashaya ku-right kunje thina vele kudala sashaye manje asikho ilizwe ndakithi is-out endaba into eyenziwa izanu izanu ayicalike ilungisa izigwenxa zayo yiyekele ukuhlukumeza abantu ikele ukubandlulula especially thina abantu basesindebeleni siyabandlulula so izanu PF ayizame ukuthi ikilungisa izigwenxa zayo ithi ma sizilungisile la mavoti ma kuthe kwavotwa kungabi nokurobhana phakathi ngoba ngisebenzisa ukuhlakanisa tshontsha amavoti yenzayo so ama-sanctions la right angathi bengangezelela amanye phezu kwamanye aseqalile ukusebenza kibo-ke abantu bezanu ngibazoze bekuqalile sebekhala sokurayit
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elizithumele wona ngewhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje-ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika owakhethwa ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett ukhethwe ngokusemthethweni lamhlanje ukuba ngumahluli we-Supreme Court. Kukhetho olwenziwe e-Senate, amalunga awabandla le-Republic Party abangamachumi amahlanu lambili bonke bavotele ukuthi aphiwe lesi sikhundla, kuthi bonke abebandla lama-Democrats abangamachumi amane last year ngalombili bavotela ukuthi angaphiwa. Umongameli Donald Trump usematasatasa ngamadolobho achiyeneyo edinga usekelo kukhetho oluzayo lanxa ancintisana laye umnumzana Joe Biden izolo ubeziphumulele engakhankasi. UTrump useqinise umkhankaso wakhe esigabeni sePennsylvania esithiwa akula odinga ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika onqotshwa kulesi sigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Yebo Mr. Gande labalaleli, xa sikhuluma ngozokhetho olweMelika kathesi sikhangele le phakathi kaTrump noBiden nokuthi amanamba aphumayo kathesi akhanya esithi uBiden uyawina. Bese sikhumbula futhi ukuthi ngomnyaka lowana uTrump encintisana loHillary. Amanamba ayetshengisa ukuthi uHillary uyawina kodwa uTrump wagcine sewini. Singakhohlwa ukuthi kwathi sokuseduzane kokhetho kwaba inkinga yokuthi uComey owayengumkhokheli we-FBI ngalesani isikhathi waphuma esithi yena sokuzabiselwa ukucungululwa kwendaba yama-email kaHillary. Mwana ngani indaba yoku tu uHillary angaphumeleli yaba khona ngaleso sikhathi ukhomise eselethe incwadi leyo ukuthi sebeyacubungula futhi indaba kaHillary yena wayeqale wathi sebeyivalile yikho lapho kwaba lenkinga khona isiphangiphangi sokutshintsha izinto sacina sesimangele uTrump esewinile and uTrump uyakwazi khonoko ngenxa yokuthi singananzelela ukuthi isikhathi sonke lesilabantu bakhe bebelokhu sithi bamelele iOctober surprise iOctober surprise yabo kathi i-surprise yokuthi bazakhupha inkinga-nkinga zika-Biden lomntanakhe. Kodwa ukhanya ngani inkinga-nkinga zika-Biden lomntanakhe kazibambi. Kaziningi, azimu-affectanga u-Biden kangako njengendlela incwadi ukumemezela kuka-FBI sithi yona izacubungula futhi izinto zika-Hillary.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe. Okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana le ndlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus.
Eloku ehamba emaralini ebuthanisa abantu njalo engagqoki imask kuyela social distancing. Singakhohlwa ukuthi lakhona phemelika kuyafana nalekhaya. Ukuthi i-politics ekhaya eZimbabwe sasithi tribal. Eyalapha i-politics ikhangwa. Ukuthi kulamakhiwa abangeke bamsole uTrump ngoba vele ukubuswa ngomunye umuntu onjengoBiden ofuna ukuhlanganisa imihlobo yonke kabakuthandi. So bona labana abantu abakholwa ukuthi uTrump wenza into elungileyo abayilabana abacabangela ukuthi umuntu omnyama kumbe eminye imihlobo kayila right yokuba se-America. So yibo abantu abaningi kakhulu abamlandelayo. Singakhohlwa ukuthi futhi kulabantu bemakhaya khona lapha e-America balalela kuphela ama-radio, ama-TV abambela kachana. Abaningi balalela ama-radio eskrif, ama-radio anjengama-radio abo Rush Limbo, labo bani abanye laba ba-broadcaster. So izinto abazizwayo kuphela, bezwa izinto ezikhulunywayo, zikhulunywa njenge-news ze-Fox News ukuthi uTrump is doing very well, uTrump has done this, uTrump has done that. Kungela nto ayenzileyo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle. Ngothi sikhangele ebesilazo umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai. Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mujeyiwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje elivalelisayo nguChrist Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu. Yilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.